Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngo Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithe ngibona icabinet le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo la kusport uqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi ntambo elekhabhinethi lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mkoni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakobulawayo esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami. Uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezokuchadisa odabuka edolobheni lakobulawayo usakhile Mthombeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi ntambo elekhabhinethi lamalunga angamachumi amabili esehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Okutsho ukuthi kulabanye abakade bekhona kukhabhinethi ngaphambilini kokhetho asebegonyelwe. Ikanti ke kulabanye abatsha abakhethiweyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Abatsha abangene kulikhabhinethi bagoqela uProfessor Mthuli Ncube osengumphathi ntambo ogatsha lwezimali lokuthuthukiswa komnotho welizwe, uNkosazana Kirsty Coventry osengumphathi ntambo wezabasakhulayo ezemidlalo kanye lezokujabulisa uZulu, uDr. Obadaya Moyo osengumphathi ntambo wezempilakahle, uNkosikazi Sekesayi Nzenza osengumphathi ntambo wezisebenzi kanye lenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Mangaliso Ndlovu osebona ngokuthuthukiswa kwamankampani kanye lokuthengiselana, kanye lomnumzana Kane Mathema osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya lokulondolozwa kwamasiko esintu. Kukhethwe njalo abasekeli babaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezilichumi lantathu kuphela. Ugatsha lwezokulima luqhubeka lulabasekeli ababili, omnumzana Douglas Karoro loVangelis Haritetos yibo abasekeli bomphathi ntambo wezokulima. Umnumzana Victor Mathema Danda usengumsekeli kamphathi ntambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko. Umnumzana Edgar Moyo usengumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Love Mo Matuke esiba ngumsekeli wogatsha lwezisebenzi. Umnumzana Fortune Jasi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthwalwa kwempahla labantu. UNkosikazi Yeokayi Simbane Gavi usengumsekeli wendaba zabatsha. Umnumzana Rashe Komati Modi esiba ngumsekeli wogatsha lwezokuthengiselana. Umnumzana Mike Madiro esiba ngumsekeli wogatsha lwama-industry lamabhizimusi. Okokuqala embalini yelizwe ukuthola owesifazane ekhokhela ugatsha lwezomvikela labalwa impi yenkululeko oselukhokhelwa nguNkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Umabhalane omkhulu kahulumende uDr. Meshack Sibanda nguye obesethula amagama abakhethwe nguMnangagwa laba estate house lapho ahle yazisa khona ukuba bazofungiswa ngomvulo. UZulu wamukele leli qula labazakhokhela ingatsha zikahulumende ngendlela ezehlukeneyo. Umnumzana Nkosikhona DBD ngomunye wabakhulumisane lalumsakazo wapha umbono wakhe ngaleli dale lekhabhinethi.
Ngithe ngibona ikhabhinethi le ngabona ukuthi kungani kulo tshintsho oluncane nje ubona nje labo Kirsty Coventry sebengena kusport ngecontribution ayenzileyo la kusport uqakathekile kakhulu ukuthi sisebenzise i-experience yakhe yona le. Sibona o-deputy minister abanjengabo Rajesh Modi, ama-business person esiwaziyo sibili kobulawayo ngabe ngena labo ku-industry lapha kutshengisela ukuthi hayi kumbe singathola okungani kungcono.
Ulethemba lokuba baza kuvunyelwa ukuba basebenze laba bantu besebenzisa ulwazi asebelalo, hatshi njengalokho obekusenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ekusebenzeni kwapha ekuhlala kulohlupho ngoba kathesi hayi siboni ngani kumbebe ngazama singazi ukuthi yena umongameli welizwe labamsekelayo laba bazawulithatha njani uhlelo lokusebenza kodwa ncabe ngani kwasibili isikhathi lokuthi basebenze sibili bengabanjwanga nzima hayi ngani kungasebenzeka especially oqatheke kakhulu kwezemali lapho nxa uprofessor la esebuyile so kumele anikwe ithuba lokuthi la yabona imbono azame imizamo engasincedisa njengeZimbabwe.
Obona ngezokukhulumisana enhlanganisweni yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association Zimbabwe YOJA, umnumzana Leopold Munende uveze ukulijabulela leli dale labaphathi ntambo.
Ade ngani ngcono ngoba at least lo ngama technocrats siyabona o professor suye sabona futhi esiphinde futhi sibone abantu abanje ngabo shithando abanye basebenza kumamayini. So ha into esithakazelelayo sibili sibese sikhela futhi abantu abanje ngabo Kirst Covent ngabantu abalesi sindo that service bona ukuthi hayi sibili cabinet yethu ingani iqinile ya kodwa ngiyike saqamba amanga kumbe saziqambela amanga yesathi it's perfect ngoba siyababona abanye abanje ngabo Energy Mthodi ngabangani bakhe uJulia Moyo siyakwazi ngabangani bakhe njalo he was rewarding them.
Kubethwe njalo amagama abaza kuba ngosiba lukhulu bezigaba eziyisitshiyagalolunye ama-ministers of state ngaphandle kweHarare ukuba baqhube umsebenzi labo. Laba babalisa unkosikazi Judith Ncube wakobulawayo, unkosazana Mary Mliswa we-Mashonaland West, unkosikazi Apollonia Munjerengi we-Mashonaland East, unkosikazi Monica Mavunga we-Mashonaland Central, unkosikazi Ellen Gwaradzimba we-Manicaland, umnumzana Larima Vima wapiwa iMidlands, iMashingo yapiwa umnumzana Ezra Chadzamira, iMatebeleland South yapiwa umnumzana Abednego Ncube, lo mnumzana Richard Moyo opiwe iMatebeleland North. Ebuzwa ngokuthi kungani engakhethanga abanye abaphathi ntambo bamabandla aphikisayo, umnangagwa uthe kakuzange kube le nkulumo phakathi kwakhe labamabandla aphikisayo, ngakho ke ukhethe idale lakhe le-cabinet elandela iziqondiso zebandla lakhe le-ZANU-PF. Abachiwe ngaphandle kwe-cabinet entsha le babalisa omnumzana Obed Mpofu, Patrick Chinamasa, Josiah Hungwe lo-David Parerenyathwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokhu sikudaba olufanayo, idale labaphathi ntambo elekhabhinethi elethulwe namhlanje lamukelwe ngenjabulo ngabaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kuhle ngokungabuyiseli amalunga abekade eseyinhlalabe kwamihla ngemihla kuhulumende. Abanye ngabancome ukuphiwa isikhundla sikamgcinincebo esizwe umnumzana Mthuli Ncube oyazakala ngokukhalipha kwezemali. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngombono wami, I think this was the best that we could have done. Ngananzelela nje ukuthi upresident ukhetha icabinet yakhe from ama-members of parliament abevotele. So from abantu ababevotele mbona ngani he did his best. At least he ukhithile bona laba ama-faces ajayelekileyo ukuthi zabe sikwazi kwicabinet, kuyabe kulo Obed Mpofu, kuyabe kulo Patrick Chinamasa, kuyabe kulo David Parerenyathwa. So uzamile utelethe ama-faces amatha abancane. So under the circumstances from the choices akade lawo, I think is one of i-cabinet njengani i-balanced because he tried to pick abantu from different races, different tribes, different provinces. I think almost yonke i-province is actually represented i-cabinet le.
Nxa sikhangela kwabe isifazane ke ubona ngani uwenze kahle na?
Ngibona ngani uzami, I mean ubomama he could have done better because unananzelela kulabo mama abayi-4 kuphela. So I think he would have done the best and wakhala ngoba wakhona ngwabala uStendiso Opa ngabantu abavele bekhona ku-cabinet. I think if you're looking at about 20 ama-cabinet ministers, at least if you tried 10, bekuzaba kungcono. So that means there's still a long way to go. ko when it comes to representation of women.
Ngasikhangela izihlobo ke yobuhlobo kubana kugcwele yini amashona kuphela amandebele labo ke babona njani.
I think he point engayikhuluma ukuthi I think he has tried to get almost every province ku cabinet lapha. So ambona ukuthi umuntu ongakhala ukuthi I representation is not important because he tried to represent, you know, in race and tribe. I think it's balanced.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Councillor Solomon Mkuni nguye okhethwe ukuba ngumeya lamuhla esekelwa ngumnumzana Tinashe Kambarami edolobheni lakobulawayo. Amakhansila angamachumi amabili lasifica mune munye anqobe kukhetho lwedluleyo. Bakhethe ababili laba ebulawayo City Council Chambers emkhosini ongenwe izakhamizi zaleli dolobho. Amakhansila la anqobe kukhetho lwedluleyo wonke ngawumanyano wamabandla aphikisayo e-MDC Alliance. Ukansila Mkuni lo Kansila Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Anastasia Ndlovu obesamkhosini lo sila ecingweni ukuthi asichasisele ukuthi bekusenzakalani namhlanje kobulawayo. Siyakwamukela Anastasia.
Ngiyabonga sithandekile.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane ukuthi kwenzakaleni lamuhla Council Chambers kobulawayo.
Namhlanje e-Council Chambers kobulawayo amakhansila angu-29 anqoba kukhetho olwedlule ngontulikazi bavotele umeya okawadi 23 uSolomon Mguni ukuba abe nguye umeya wedolobho lakobulawayo. Kwathi umsekeli wakhe yena okameya uSolomon Mguni onqobe umkhansila Malandu Ncube ukhethiwe ukuthi abe umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo. Uthi Nathi Khambarani udle unqobe ukhansila Mlandu Ncube uthole amavoti ambalwa. Ukhansila Tinashe Khambarami uthole amavoti angu-16 kuthi Umlandu Ncube wathola amavoti angu-13.
Yebo, abantu bamukele njani lolu khetho abakade behlezi khona pho e-Council Chambers? Siyananzelela ukuthi babefuna ukuthi bayisithe lapho kule ndawo enkulu khona, kodwa bagcina bebuya khona pho bebegcwele njalo akuzange kube lokutshengisela njengakuqala.
Okwenzakale namhlanje yikuba amakhansila wonke wongu-29 ayenelisile ukuthi ahlale e-Council Chambers. Wathi umabonakude obexhunyiwe nguye oxhunywe ebulawayo lathi City Hall ukuthi izakhamizi zibone ukuvota konke okwenzakalayo. Ukuvota kuqhutshwe kahle kukhokhelwa ngu-Provincial Administrator uKhonzani Ncube. UKhonzani Ncube uqhube ukhetho lolu kahle. Lapho kukhethwa umeya uSolomon Mguni abantu bajabule kakhulu, kodwa kuthe sokunominethwa umnumzana Tinashe Khambarani abantu bahle badana. Kube nokudana okukhulu ngemva kokuba uTinashe Khambarani esenqobe uMlandu Ncube. Abantu bathengisele phandle Bulawayo Light City Wall behlabelela besola ukuba uKhambarami bekungamelanga akhokhele ngoba ulamacala athize anawo bathi unesikwelede se-NRZ esingange 40,000 okumele asibhadale njalo bona abafuni kukhokhelwa ngumuntu ongasuki kule indawo. Phezu kwalokho amakhansila wona ngokwawo athele imsakazo we-Studio 7 ukuba bona bebemele bevotele umguni lomlandu Ncube. Lokho okwenziwe ngamanye amakhansila ukuthi banominate uKhambarami bahambe ngaphandle kwesimiso sebandla bathe bona sebelinde ukuba ibandla licazulule ukuthi nabo abangalandelanga isimiso sebandla bazajeziswa kangakanani ebandleni.
Ye, kodwa kuphethe ngani konke ngamafitshane?
Abantu baqhubeke bekhonona betshengisela ngapha belindwe ngamapholisa ahlomileyo athwala lamanzi alumayo kodwa isiphetho sakhona amakhansila acina ephume siye emakhaya. Abantu lokhu betshengisela besola okwenzakeleyo. Abakusole kakhulu yikukhethwa komsekeli kameya ongasuki esigabeni. Njalo into eyenzakeleyo lonyaka ihlukile leminyakeni. Abantu abathe bavotelwa baneminyaka engaphansi kwengamashumi amane, ikakhulu uMnumzana Solomon Mgunu leminyaka engu-35 njalo ligqwetha emfundweni yakhe. Kuthi uKhambarami layo leminyaka engaphansi kwengu-40 ungusomabhizimusi edolobheni lakoBulawayo.
Ye, siyabonga kakhulu ukusethulela lolu daba.
Siyabonga.
Leo bekuyintatheli zindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu obesethulela udaba lapho kukhethwe khona umeya wedolobho lakoBulawayo uSolomon Mgoni yena osekelwa ngumnumzana Tinashe Khambarami ukuhlaziya udaba lokhetho lukameya lolu kanye lengxakabangxoza eke yaqhamuka kuviki edluleyo omunye ukansela waleli dolobho ikhethwa ukufungiswa ngolimi lwesishona. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko njalo engumlobi umnumzana Isaac Mpofu.
Athe ngumuntu owazi ulimi lwabo, hathi kodwa ulimi lodwa, owazi imikhuba yabo, owazi ukucabanga kwabo. Kumele abe ngumuntu ophefumula mphefumulo munye labantu laba abaphathayo. Yebo kambe isisekelo sikubali lokhu kodwa ukuthi akulandaba akukhathali. Ngiyabona kuyabe kuyikulahleka. Ake sithathe imasingo, akumele abe umuntu wakhonale, umuntu okwazi abantu bakhonale, owazi nezifiso zabo. Ukuthi bangangithatha nje nginje ngingazi lutho, ngingabakhokhela njani abantu, ngingabalahla, ngingaze ngagcwaliswa izifiso zabo? Ngizakhuluma njani ngoba ulimi lulisiko, lungena enhliziyweni yabantu, lungena emkantshweni wabantu.
Ukulabo-ke abafika kudala edolobheni lakoBulawayo asebesenelisa ukukhuluma ulimi kodwa abazali babo kumbe okhokho babo bengadabuki kuleli dolobho.
Ngiyabona mtelami nxa umuntu elalele abalaleli impendulo ikhona kukhona lokhu esengikutshilo ngoba ngithe mina sithi nxa ungumkaraka njengoba ngingafanisa la bantu bakini bezwa befudumala nxa seli khuluma isikaraka senzeni, senza isikaraka senzeni. Umuntu wokuza angaza kangene ezinyathelweni, angaza kangene emkantshweni, angaza kangene engqondweni lezifisweni zabantu ngokugcweleyo, uzabe lokhu esilela. Ubukhokheli bufuna ukuthi bube ngobugcweleyo, bungayisibo obusilelayo.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu ingcwethi kwezamasiko njalo engumlobi wengwalo zolimi lwesiNdebele sixoxelaye ekoBulawayo. Live laptop lamhlanje sehlaziya ukubunjwa kwedale labaphathi intambo ele cabinet elikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kukhetho. Hello, what's a Friday? Silomculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kuchadisa odabuka idolobheni lakobulawayo uSakhile Mthombeni. Asizweni ixoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Sukunize namhlanje. Abaningi abahlabeleli sebethanda ukucula ingoma zokholo. Kuleli viki kuhlelo What's a Friday? Sehlezwa fike kona ukuthi uJathunqa ukuhlanganekelo Sakhile Mthombeni. Ntombazana esakhulayo ecula ingoma zokholo. Banenge amathanduni bamazi ukubana ke yena ke ukhule kanjani.
Iqale ibanga laphansi lemfundo eMandletu Primary School eNkayi ngo-1992. Ngisuke nga-transfer since ku-grade 5. Ngo-1997 ngafunda eGambu Primary School ngaze ngaqeda uGrade 7. Ngithe ngisuka eGambu Primary School ngafunda eMpophoma High School from 2001 ngaze ngaqeda uForm 6 ngo-2006.
Usakhile njalo kubikwa ngakibo bonke bacula uqale ukubhala lokucula eleminyaka elithumi kusukela khona ngale ke primary school elokhe engoculayo
for my high school choir from 2001 ngaze ngayiqeda ngo-2006 ngilokhe ngumhlabeleli weMpophoma High School choir. Ngikhule ngesikhathi kulabahlabeleli abanjenge platform 1 oyibon chaka chaka Dolly Parton Ivangeli Loxolo. Ngakho ngathi abahlabeleli abachiyeneyo yibo abangigqugquzeleyo ukuba ngibe ngumhlabeleli wezokholo njalo lezothando kumbe ngingathi ezemichato.
Elizwi lakho liyahlabusa livevezela mnandi Sakhile. Akungikancane uyabona undinte nje ngengoma engandithunuka ngaphakathi.
You love me, how do you? You just wanna use me, how do you? You just wanna test me, boy, how do you? You just wanna use me now, how do you?
Wow, liyahlabusa lizwi lakho liyashaya mama, kubonga mina. Lelige liyachisa njalo ke lichadiseke abaningi kulezi zizuku kuba kuhle ubana ke sazi ukubana ke ikusasa yakhe ke uSakhile yona ke uyibona njani njalo ke utholakala ngapi.
Ikusasa lami ngikhangelele ukubana ngikhule ngisiya phambili kwezomculo ngiphakamise ilizwe lakithi eliZimbabwe. Mina ngitholakala koBulawayo noma eVictoria Falls. Ungangithola ecingweni lami oluthi 0773747360.
Kuba kuhle ubona abahlabeleli abasakhulayo becula ingoma ezilohlonzi kanje. Siyabonga kakhulu ko Sakhile Mthombeni, nguye umhlabeleli besilaye kuleli viki ke kuhlelo Hoza Friday. Libe
le mpela sonto emnandi. Happy Sabbath wesakile. Lali balaleli bomsazo Studio 7. Oflatelayo ezo Jesus Manda. Lisale.
Lo kasakhile Mthombeni yena ngumculi osakhulayo ohlabela ingoma zokholo lezo kuchadisa udabuka edolobheni lakobulawayo besisizwa lapho ehlabela njalo ichasisa ngomculo wakhe kuhlelo Woza Friday lapho ebexoxa lo Ezra Jesus Banda we Studio 7 singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe idale lakhe labaphathi intambo ele cabinet lamalunga angamachumi amabili sehlisa inani ebelikhona labangamachumi amathathu lantathu. Ukansela Solomon Mguni nguye osekhethwe ukuba ngumeya wedolobho lakobulawayo esekelwa ngukansela Tinashe Kambarami njalo kubikwa kube lokutshengisela ngemva kokukhethwa kukamnumzana kukakansela Kambarami ngoba iningi belikhangelelwe ukuthi kuzanqoba ukansela Mlandu Ncube. Bobabili ukansela Mguni lokansela Kambarami ngabasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amane yokuzalwa. Hayi ke siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.